ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 Mbimbitho 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Namusa esareni yasabade nomsebenzi okuthi i-demonstration sahamba emahofisini e-health. Siyacela ukubona umkhulu wakhona udokotela u-OL Mbengerano wala ukuphuma.
Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abaphakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele njalo lamuhla esibhedlela seParirenyatwa eHarare. Amapholisa abikwa anikezwe ubufakazi obuveza ukuba umkakhe kawayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe, wayephakathi kwemisebenzi yenkohlakalo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla utshele emhlangano wenkokheli zezinhlanganiso ama-CEO emhlanganweni we-2018 Africa CEO Forum owenzelwa kwele Ivory Coast. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi batshengisele lamhlanje esibhedlela seParirenyatwa eHarare ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi angezelele iholo labo kanye lezinye indingeko. Udokotela Mxolisi Ngwenya, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi odokotela abancitshi abazingcitshi emkhuhlaneni etshiyaneyo asebeqhasile kulokhu ukutshengisela labo besithi lawo awaqhubi kahle umsebenzi ngoba bengancediswa ngodokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi. Ungwenya wengezelele wathi ziningi izigulane ezingelatshwayo ngoba odokotela bebutho lesizwe abasesibhedlela abenelisi ukunceda wonke umuntu odinga usizo. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo dokotela Ngwenya, yena oqala ngokuchasisa ukuthi batshengisele besenzani lamhlanje.
Namuhla eParirenyatwa yakho abade nomsebenzi okuthi i-demonstration sahamba emahofisini e-health. Siyacela ukubona umkhulu wakhona udokotela u-OL Mbengerano wala ukuphuma. Sasuka khonapho-ke sasesidemonstrate-a eParirenyatwa yonke kodwa kakulalutho osebenzile nanamuhla.
Kuzaze kube nini liqhubekela phambili kukhalala umsebenzi nxa uhulumende lokhu engalilaleli?
Kwaziyo ukuthi uhulumende okokuqala uyafuna ukuwethuthela amadokotela ukuthi ngedeyi lesi-30 siku-strike namhla siku-26 uzathi useqoshe amadokotela wonke aku-strike umsebenzi. Okwesibili ukuthi uhulumende sakhesi uthi lawo amadokotela aqedile emsebenzi eseZimbabwe okumele engene emsebenzini ebengama-junior doctors kababuye bezoyenza ama-interview ezibhedlela lezo abafuna ukusebenza kizo, okuyinto engakaze yenzakale. Okwanje ukwenzakala unyaka lonyaka yokuthi amadokotela ayalobela iministri esitsho ukuthi wona afisa ukusebenzela na, bese kuyaphuma ilisi ebhalwe ilizwi likadokotela lesibhedlela afakwe kiso bese kuhanjwa kuye lungisa amaphepha khona ngalo. Okwama-interview lokhu sikubona kuyindlela yokufuna ukuhlukanisa amadokotela bebethuthela ukuthi bazaswela umsebenzi bona sebeqedile ukugraduata e-University of Zimbabwe.
Sizwe njalo uhulumende esithi odokotela bebutho bazancedisa izibhedlela, baphathisa ngokweneleyo yini?
Balutshwane kakhulu njalo iningi labo kabalayo i-experience eyokuthi behambe bekwanza ukuthi bahamba esibhedlela ngendlela esibanjwa ngaso ngamadokotela amakhulu. Sikhuluma nje amadokotela amakhulu amaningi lawo asebeke izikhathi phansi ngoba namuhla bekuyibo akade bephambili kwale demonstration besithi labo kasabasayi emsebenzini ngoba kuyade kuyibo akade bebambelawo ama-emergency amalithwane akadesile. Kule ncwadi evele ku-department yamadokotela amehlo i-ophthalmologist bebhala besithi nabo hhayi sebekhathele ngoba uhulumende katengiseli ukuthi idaba leli ulithatha ngendlela olisiza ngayo, katengiseli ukuthi libe sisinde kibo. So-ke amadokotela lawo amanye amakhulu iningi lawo wathe labo hhayi kabasakwanisi.
Alo-ke ngudokotela Mxolisi Ngwenya, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje utshele umhlangano wenkokheli ezijiyeneyo ama-CIO emhlanganweni we-2018 Africa CEO Forum oyenzelwa kwele Ivory Coast. Umnangagwa utshelela umhlangano ukuthi abafuna ukuzosungula amabhizimusi bengethuswa ngumthetho wokuthuthukisa abensundu o-indigenization ukuthi awusoze ubenqabele ukwenza umsebenzi eZimbabwe ngoba sowaguqulwa ukuthi awusabambi ngamandla wokuza ukuthi baphe izizalwane zeZimbabwe ingxenye yezabelo zamankampani abo. Kusenjalo bakhona sebeqalisile ukukhonona ngehambo zikaMnangagwa besithi seziziningi kakhulu njengalokho kwakwenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe uMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena.
Ekuqaliseni sithe sikuzwa thina besikuzwisisa angani uzama ukuthi eyazise abangani bakhe umbabakhokheli abeseSADC ukuthi nguye osengumongameli njengoba iSADC kuyiyo vele esiphakathi kwayo ukuthi iZimbabwe ingancediswa njani ukuthi ithuthuke kwezomnotho. Manje ke nxa esesiya kubo Ivory Coast kasibona ukuthi Ivory Coast e-West Africa khona ngale ingasincedisa njani esimeni esiphakathi kwasokhathesi kulezi thembiso ezingengazenzileyo egcotshwa ukuba ngumongameli. Kakukabi lo msebenzi owodwa esiwutholileyo esikubonayo kusayina kuphela izivumelwano kodwa ongelalo uthole ukhona. Sibona ngani thina usehamba kakhulu ngoba labo abe-Ivory Coast kumbe singathi thina abaholi bamanye amazwe abaku-African Union yibo kade labo eKigali bokumele ukuthi ngabe ukhulume labo besekigali kulokuthi abeseqala futhi ukuthi abahambele ngamunye ngamunye emazweni abo. Kasiboni thina esingathi nayo i-strategic location ukuthi sinceda kanganani i-Ivory Coast.
Ye, siyabona Mnumzana ukubana ukhetho soluseduze uMgabe nganguye kade ngumongameli. Siyazi ukuthi sikhuluma nje ama-interface lana esiwayenza ngase kungokunye kuluthuli kukhankaswa. Kodwa uMnangagwa yena sikambone khankasa, simbona nje esiya phandle kwamazwe. Ubona njani nxa ukhangela ukuba nokhetho soluseduze?
Lokho kuyasitshengisela ukuthi uMnangagwa uyakwazi ukuthi uzawina ngoba ukhetho luphethwe ngabe military, kutsho ukuthi kukhona abakwaziyo thina esingakwaziyo ngoba njengoba usitsho ukuthi kusukela ngo-2013 iZANU-PF guys zange ihlale phansi, zathi siqeda ukuya ekhethweni ka-2013 baqala futhi kuye ebantwini besiyakhetha ama-professional executive committees abo. Bathe beqeda lapho baqala-ke ama-rallies kaGrace Mugabe kuze kuxotshwe uJoyce Mujuru. Bathe besuka lapho uxotshwe uJoyce Mujuru ngo-2014 baqala futhi ama-youth interface rallies agcine sexotshe yena uMnangagwa. Sekusuke ukungenela kukaMnangagwa iZANU-PF kayikabuyeli ebantwini ukuthi yenze lokho esithi ngama-rallies.
Lo-ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ezisebenza labasakhulayo phansi komanyano weNational Association of Youth Organization le Council abacha ukuba babhalise ukuze baphatheke kukhetho oluzayo eLeave No Youth Behind campaign bathi bafuna ukukhweza emthethwandaba udaba lokulungisiswa kwezinye zezigaba zesisekelo sombuso esitsha. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo laba bathi isisekelo sombuso sipha wonke osefikise iminyaka elithumi lasitshiyagalombili 18 years ilungelo lokuba abhalise kugwalo lwabalelungelo lokuvota ukuze aphatheke laye kwezokukhethwa kwenkokheli kahulumende elizweni. Kodwa isisekelo sinye bathi sibetha iminyaka etshiyeneyo kwabafisa ukuncintisa ezigabeni zonke kusukela esokuba ngummeli wezakhamizi kusiya kwesikamongameli. Omunye wabaphatheke kumisebenzi yokucubungula ngezombusazwe elizweni, umnumzana Chelesani Ntungakwa, uvumelana nabasakhulayo laba kuzikhalazo zabo kumithetho ephikisanayo lapho sekukhulunywa ngodaba lweminyaka ekuncintiseni lasekuphathekeni kukhetho. Kodwa uNtungakwa ubaxwayisa ukuba bakhulume ngalizwi linye.
Kufanele ukuthi inhlanzi awusoze uphonge ukuthi inhlanzi ngamawemusi. Ubona makuyukuthi inhlanganiso la emela abasakhulayo abatsha balelungele ukutshela abatsha ukuthi lina lingayivota into zingakalungiswa, akuncedi lutho. Bayakwazi ukuthi ontanga laba yibo abaningi singathi kupopulation yeZimbabwe, yibo abakhangelelwe ukuthi khona bazavota ikakhulu abantu abale singathi iminyaka engu-18 kusiya ku-21. Laba balelungele ukutshaya umkhankaso behamba kumaphalabeni besithi umthetho lo ukuthi nalivote kulo mthetho lo ivoteni liyayilahlela egangeni lingayi, sibone ke ukuthi kuyaphumane kusalungiswa lokho. Yikho mina ngisithi khona amanyathelo amaningi kumele abantu becabange, ngoba ngokuya kwesikhathi phela ukuvota yikunika ilizwe ezandleni zomunye umuntu.
Uyabaxwayisa njalo ukuba behlukane lomkhuba wokuvuma ukusetshenziswa kwezodlakela ngabafuna lezi zikhundla zaphezulu, kodwa bancintise labo ngobuningi njengesibonelo sokutshengisela ukuba sebezimisele ukuphatheka kwezombusazwe.
Iningi labantwana lebonabo mbeni ontanga bebesetshenziswa ngabadala bepolitiki, benika utshwala, benika into ezibhenywayo, bengaziniki labo ithuba lokucabanga. Bekunjalo, akula ndaba ukuthi bekuyiphi inhlanganiso engaba yizano mbeni i-MDC. Ukubona kwami-ke kufuna ukuthi mabe senza njalo le nhlanganiso enayo idingeke labo bantu abangangena kulapho akumele kungenwe khona. Maze behambisa udaba kumbeni kuphalamenti ngabe kungaphi, ubona kwami kuyabe kungcono. Akuncedi ukuthi bephonge ukukhala, umuntu onke phela layo ulezikhalazo kade simele sinanzelele. Abantwana bezikolo sebelezikhalazo labo, sebefuna ukuthi bebe ngabantwana abangatshaywayo, omunye lomunye ulezikhalazo. Kodwa-ke okwamafitshane ludaba oluhle lufuna nje ukuthi abantu bebone amanyathelo aqondileyo abangawathatha.
Ukhuthaza ukumanyana kwabasakhulayo laba kunjongo yabo le kungakhangelwa ukuthi lo ofuna ukungena esikhundleni ngowaliphi ibandla.
Kodwa simele sinanzelele ukuthi isikhathi siyahamba, akula kungaswelakala ithuba elokuthi udaba lolu lungiswe singakafiki kwisikhathi sokhetho. Siyakwazi ukuthi thina ngo-2018 kuzaba lokhetho. Okokuqala, okwesibili, mina ukubona kwami bebeyahlanganisa bonke labo ontanga abafisela ukuthi bethole izikhundla, zingaba ngama-MP kumbeni abaleminyaka engamashumi amabili lanye 21, bebambanise njalo lalabo abababe bahlanganisile, behambe belenhloso yokuthi thina silabo abantu abamele umbeni abantu ababengabe ngabezani ngabe-MDC bengama-independent asekwazi umbeni bebe lombono singathi bebe le-evidence ukuthi abantu bakhona bakhona.
Abasakhulayo laba bathi isisekelo sombuso sipha wonke oleminyaka elithumi lasificaminembili ilungelo lokuphatheka ukhetho ngendlela yokubhalisa ukuba lelungelo lokuvota loba kuncintisa kuyiloba yisiphi isikhundla ku section 67 subsection 3 lo section 67 subsection 3b isisekelo sinye sibuya njalo sithi kulentanga evunyelwayo ukuncintisa kusiya ngesigaba okuphikisana lokuthiwo kusigaba 67 subsection 3 isigaba 91 subsection 1b bathi singumgoqo wabasakhulayo lapho befisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli njengoba sikubeka sobala kuba lesi sikhundla sincintiswa ngosefikise iminyaka engamachumi amane abasakhulayo laba bathi konke lokhu kuphambana lokuthiwo isigaba 56 kusisekelo sombuso sona esithi malunga abikhona ubandlululo kwezokutholiswa kwamathuba ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis gama.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 ngo-8 ntambama lapho esixoxa khona ngokudabuka phakathi kwebandla le-MPCT. Abantu bazaluphatha njani udaba lolu ngesikhathi sokhetho? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eWashington DC. Okay, sizwe esivela kwamanye amazwe. Indodana kawayengumongameli Jose Eduardo dos Santos wele Angola umiswe phambi komthethwandaba esetheswa icala lokuchaphaza izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola eMelika okuyimali ayikhiphe elizweni esiyayifaka ebhanga lakweLebhilitani. UZulu wase-Egypt uqalise ukuvota lamhlanje ekuseni kukhetho olukhangelelwe ukubuyisela embusweni umongameli Abdel Fattah el-Sisi okweminyaka emine elandelayo. U-Al-Sisi uncintisana lomuntu oyedwa kuphela uMusa Mustafa Musa. Abogatsha olubona ngokulondolozwa kwemvelo lwe-National Parks and Wildlife bathi sebenikeze amapholisa ubufakazi obuveza ukuba owayengumongameli uRobert Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe, wayephatheka emsebenzini yonkohlakalo ekuthengisweni kwempondo zendlovu phandle kwelizwe. Lezi mpondo zibikwa zazikhitshwa elizweni zithiwa izipho ezazithunyelwa izihlobo labangane emazweni anjengeleMelika, China, Dubai lamanye. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Charity Jaramba utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa khona eqalisa ukucubungula leli cala, ngakho-ke umsebenzi ulakho ukuthatha isikhathi esithile. UNkosazana Mugabe etheswa njalo amacala enkohlakalo emsebenzini njalo okuthengiswa kwamatshe aligugu awegolide lamadayimani. I-Studio 7 ixoxele isikhulumeli sogatsha lokulondolozwa kwemvelo olwe-National Parks umnumzana Dinashe Farao othi ngempela lobo bufakazi bukhona njalo sebebunikeze amapholisa.
Zatakaita isusu se department rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka.
Tina njengabogatsha lokulondolozwa kwemvelo lezinyamazana zendle sanikeza amapholisa obufakazi esinakanela ukuthi kunganceda ekucubunguleni leli cala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe. Okubuya engqondweni zami masinya yibufakazi bencwadi eyalotshwa ngumqondisi wogatsha lwethu nyakenye ngumfufu lapho yeofisi yowayengumongameli yaloba incwadi yokucela imvumo yokuphumisa impondo zendlovu phandle kwelizwe. Lesi sicelo asizange samukelwe kakuhle ngumqondisi walolu gatsha owala ukunikeza leyo mvumo. Uthe eseyalile usayina leyo ncwadi wazozibona esethintwa ngocingo ngumqondisi weofisi kowayengumongameli esithi ufuna na umkamongameli abe nguye na omthinta ngocingo ukuze apheleyo mvumo. Ngokwethusela ngale indlela, umqondisi lo ubikwa wahle wasayina lolo kwalo esebanjwa ngamandla ukwenza njalo.
Lo ke bekungumnumzana Tinashe Farao isikhulumeli sokugatsha lokulondolozwa kwemvelo ebekhuluma le Studio 7 eseHarare. Asenelisanga ukuxoxa lo nkosikazi Mgabe ngaleli cala letheswayo, kodwa iStudio 7 ithinte umkhokheli webandla elitsha eleNational Patriotic Front eliyazakala lisekelwa wayengumongameli umnumzana Robert Mgabe, umnumzana Ambrose Mtiniri, othi la ngamacala okubazelwa etheswa unkosikazi Mgabe ngoba kuphathelane lezombusazwe. Inhlanganiso yobona ngezomkhuhlane wegcikwane le-HIV e-National AIDS Council ithi inani labantu abanatha amaphilisi okwehlisa igcikwane lengculaza emzimbeni kobulawayo seliqansile, njalo ithi ngomnyaka ka-2017 inani labantu ababanjwe imikhuhlane yengulamakhwa iqansile. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekhona le kobulawayo.
Lokho kuphume ekwethulweni kwempumela yokuqhutshwa kwenhlelo zokulwisana legciwane le-HIV eZimbabwe, INAC ikhangele izigaba ezehlukeneyo. Lezi zigoqela ukuhlolwa kwegciwane kwabomama abazithweleyo labomkabo, imikhuhlane yengulamakhwa, ukusetshenziswa kwejazi likamkhwenyana, ukumemetheka kwegciwane le-HIV kwabasakhulayo, ukutholwa kwamaphilisi ehlisa igciwane emzimbeni, kanye lokusokwa kwabesilisa. Okumqoka phakathi kwempumela le ethulwe yiNAC ikuthi inani labo mama abahlolwa igcikwane liqansile laloba behlolwa bengelabo mkabo. Ngomnyaka ka-2017 inani labo mama abahloliweyo kobulawayo baphose baba zinkulungwane ezilichumi i-9,862, kuthi obaba abahlolwa ngesikhathi omama bekhulelwe bazinkulungwane phose ezimbili i-1,852. Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo osebenza leNAC umnumzana Douglas Moyo uthe njalo ngomnaka ka-2017 inani labantu abagula emkhuhlane yengulamakhwa libe zinkulungwane phose ezilichumi i-9,846, okutshengisa ukuthi iqansile nxa kuqathaniswa lomnyaka ka-2016 okwaba labantu abaphezu kwenkulungwane ezithoba minwe mbili 8,419. Uthe njalo ubuningi benani labantu abale imikhuhlane le kuyibufakazi bokuthi abantu abakhuthaleli ukuzivikela nxa besiya emacansini.
Sikhangela ama sexual transmitted infections, amasiki as long we are still getting amasiki enje manje. So what is evident in these two figures, these ones as ama STIs and these ones, the evidence here booking for labant leza amasiki lezana, this is evidence of people who had antibiotics. But look at in 2013, Amasiki, the number had declined. 2013, I want to have 14,000, eh? But in 2017, I have 9,000. But 9,000 of unprotected sexual intercourse, if those encounters transmitted HIV, what are we talking about?
Umoyo uchasise njalo ngamaphilisi anathwa kuzanywa ukuvikela igciwane le-HIV awe pre-exposure prophylaxis i-PrEP lawe PEP, ethi abantu bavame ukuphambanisa ukuwasebenzisa.
So I'm saying, abantu they usually confuse this. Umuntu gijima e-pharmacy ayidinga ni PrEP, not even the PEP. PrEP inatha umuntu onjani?
Negative.
Before you are exposed. I-PEP inatha after exposure. We have got people abaze exposed abese hamba siyacela ini i-PrEP, not i-PEP.
Umoyo uthe njalo inani labasakhulayo abalegciwane liyaqansa kakhulu, ethi lokhu kulusizi ngoba yibo abakhangelelwe ukuba zinkokheli zakusasa.
Positivity rate isayibona ukuthi iyaqansa siyaphezulu ngoba this is our future generation. But yabona ikhwele njani? From 3 to 8%, that is high. Asofika encane leyana. It means ukuthi age group lana bakithi silomsebenzi. And this is the age group abantu bafundile. This is the age group abahlala kwi-social media, abale access to information. But we are seeing HIV, new HIV infection emerging that issue. Yet university nama future what? Yes.
Unkosikazi Similo Hlazo okhulelweyo uxoxe le Studio 7 ethi kunzima ukuthi obaba bayehlolwa igcikwane le-HIV, ethi bakhetha ukubona impumela zabomkabo.
Lapho nxa ukuhlola basikhuthaza ukuthi sibuye labo mkethu ukuze sonke sihlole ngokufananayo impumela sonke sibe siyazi ukuthi sonke siminjani. Kodwa umhlupho engisuka ngihlangane lalo ukuthi ubaba akafuni ukubuya ukuzohlolwa kanye lami. Yena uthi nxa ukuhlolwe mina kulungile ngoba nayo ahlaze kwazi ukuthi yena nayo uminjani ngama-results ami.
Umnumzana Thandazani Nkomo uthi kuyadondisa ukuyahlola igcikwane njalo bayesaba ukuyadinga indwangu entabeni.
Nxa besihamba ku-ANC ngale isikhathi esiningi obabaye ukuthi babevele bengela lwazi olwaneleyo ukuthi batestelwane lokuthi kuyabe kuvikelwa kwabantwana. Kodwa-ke ngabe bayaqala betshelwe obaba ukuthi bavele batestiselwane bengabalalolo lwazi oba bambone ngantiwa banganelisa ukuthi lawo bephatheke njalo befise ukuthi betestwe.
Okunye okuvezwe yinakhi ukuthi ukusetshenziswa kwejazi likamkhwenyana kubomama lakubobaba kuqansile ngamashumi amabili lesithupha kubobaba kuthi owabomama ngeshumi lasithupha i-16%. Bathi ukuqansa lokhu kubangelwe yikusebenza nzima kwenhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umkhokheli welinye lamacele alwisanayo awe-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe oxotshwe ebandleni ngelinye icele elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa ngeviki edluleyo lamhlanje uphe umbono wakhe ngokuxotshwa kwakhe labanye abagoqela umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa lihlale umhlangano wedalela phezulu lalelo bandla laphuma lesinqumo sokuxotsha uMakhuphe umqoqi wenhlelo umnumzana Abednico Bebe isikhulumeli sebandla umnumzana Obethi Guthu kanye labanye. Abaxotshiweyo ngumnumzana Chamisa bathi kuyamangalisa ukuthi baxotshwe libandla abavele bebengela budlelwano lalo njalo lo othi ubaxotshile ekwenza engalandeli isisekelo sebandla. UMakhuphe uthi bakubeka sobala emhlanganweni wakobulawayo we-amphitheatre ukuba abalabudlelwano labantu abalobudlwangudlwangu njalo abangalandeli isisekelo sombuso. Ethi njengebandla balesisekelo sombuso esiphawula ukuba baziphathe njani.
Into yokuqala engihlanje ukuthi ngiyikhulume ukuthi thina njengephathi sile-constitution. I-constitution yekhulumayo ukuthi uma upresident engekho yibini okwenzakalayo. Sazo sakhuluma ekuqaleni ukuthi laba othamisa labanye bakhe abafuni kulandela i-constitution yephathi. Yikho beyenza izinto okungekho ku-constitution yephathi. Bayenza izinto ngodlakela ukuthi bethathe iphawu. So thina sikwalile lo thina mhlaka 18 March saba le meeting e-amphitheatre. Sayakhuluma ukuthi thina kasisoze sisebenzele abantu abangafuni ukuthi belandele i-constitution yephathi. Asisoze sisebenzele abantu abalodlakela abasebenzisa i-violence ukuthi bethathe iphawu.
Uqhubeke ethi uChamisa nguye owazixotsha ebandleni labanye bakhe abavele besephula isisekelo sebandla kungakhathalekile ukuba ekwenzeni kwakhe lokho usekelwa ngobani.
UChamisa labanye bakhe sebezikhiphile bona ephathini ngokuthi sebehlulekile ukuthi belandele i-constitution yebhathi eyiyo esitshelayo ukuthi yibuyini okumele sikwenze yibuyini okungamelanga sikwenze eyiyo okumele siyilandele.
Umnumzana Abednico Bebe omunye wabaxotshwe nguChamisa uthi gakatholi incwadi evela ebandleni lakhe imazisa ukuba uxotshiwe. Ukubangwa kobukhokheli kusuke kwaqansa ngemva kokubhubha kukaTsvangirai kuze kube lamuhla osokudale ukuba labo abakhethwa iCongress baxotshwe ngabangakhethwanga iCongress bethi balandela isisekelo sebandla okulakho ukuphazamisa impumela yokhetho lwalonyaka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu kuphetha ke uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Amapholisa abikwa enikezwe ubufakazi obuveza ukuba umkamongameli wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, unkosikazi Mugabe, wayephatheka emsebenzini yenkohlakalo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sidibaneni njalo ekuseni ngo 6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.